Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomgela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 uNhlola nje 2024 ngokeep Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu basemathebelelendi ithemba labo selisemaqenjini aqhamuka eHarare abasenalo ithemba ezintweni zabo.
Hathulezwi amanye amabandla aphikisayo ngokwenzakala kweZimbabwe ngesikhathi lesisisi kanye le-Blue Movement ayiwo wodwa abonakala ebantwini.
Loba ubaba unkomo engathatha inyoka ayibukeze ngamafulawuzi ayigaxa amafulawuzi entanyeni lapha akusebenzisala iyinyoka ithwele iphoyise.
Isikhalazo leso sikancube kukhomba sobala ukuthi hayi abana ama-supporters.
Bakhathazekile abanye abantu eZimbabwe ngokwenziwa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF afuna umongameli Emmerson Mnangagwa afele esikhundleni. Salethulela ezabatsha lezokhulu lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Hathulezwi amanye amabandla aphikisayo ngokwenzakala kweZimbabwe ngesikhathi lesisisi kanye lehlanganiso yeBlue Movement kuyiwo wodwa abonakala ebantwini. Amanye anyamalala kulandela ukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Kwenzakalani kumabandla la? Xoxe ngodaba lolu lonkosikazi Zanele Mguni, umholo weMayibu yePeople's Party.
Abantu basemathebelelendi ithemba labo selisemaqenjini aqhamuka eHarare abasenalo ithemba ezintweni zabo. Akusikho ukuthi lamanye amaqembu athulile, akhona kodwa iZANU njengoba iyiliqembu elibusayo kodwa sisi siyibonakala kuyiliqembu elikhulu eliphikisayo kuwonke. So abantu abaningi babeke ithemba kuyo isisi, yikho uzwa noma ngesikhathi sokuvota bethi asibambane nini sikhiphe nini iZANU, kodwa bese kucaca ukuthi sibhoda ndawonye sisazoyibhoda lento uJesu azabuye ngoba ayikho isisi ezokhiphizana. Siyayibona inkinga ebhekane nazo, inkinga ezikhona ngaphakathi kwawo, kodwa abantu bakithi bengabeka ithemba beseke amaqemba kubo, ngicabanga ukuthi uzoba lotshintsho olukhulu kakhulu.
Ye, kodwa okuhluphayo ukuthi lebe lithulezwi lizephonga ukuthi thutshuzwe ngesikhathi sokhetho. Kathesi abaningi bathule kwenziwa kwini khonokho?
Angicabangi ukuthi kusuka kusekuthuleni babudu be ipolitiki ifuna imali. Amaqembu amaningi asemathebelelendi ane-challenge leyo yokuthi awanamasponsor.
Ilizwe lonke-ke mamgudu, xa sikhangela sibili, ikonoko kumbe lithule nje?
Awusiyo ukuthula, ngithe ngizokhulumela kakhulu emaqenjini asemathebelelendi. Abantu basemathebelelendi abasenayo i-economic power, so abaningi noma benawo amaqembu abafinyeleli ama-platform aphezulu ukuthi beziveze because abanamali, abasekho kuleya position yokuthi umkhono welizwe bayakwazi ukuthi nabo bewubambe befinyelele kuwo. Yiyo i-challenge ekhona kakhulukazi emaqenjini ezepolitiki awasemathebelelendi. O-CCC kuningi babo basemandleni ngenxa yokuthi vele yibo ababusayo abantu basemashonaland. So most of them basemandleni banawo ama-sponsorship amaqembulane ngama-opposition parties, but amanye amaqembu ane-challenge leyo ukuthi awanamali yokuthi beziveze.
Lingaphuma njani kukhonokho?
Ngicabanga ukuthi kuyadingeka ukuthi sibambane, singakhaleli ukutheni sihleli sifuna ama-sponsors ozoxhasa ipolitiki.
Unkosikazi Zanele Mguni, umholi weMayibu yePeople's Party, wexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Umnumzana efidlela Ncube okuhlanganiswe Consumer Rights Association of Zimbabwe uthi akwethusi okwenziwa ngamabandla aphikisayo.
Isiko lethu lezepolitiki salithathela kakhulu kumaBritish, andise ukuthi kube lephathi enkulu elenye elandelayo, abe mabili amaphathi abanzi kakhulu. Yebo, kambe ikhona esithathu kumbe esine izikhathi eziningi layo ibe khona ephalamende, kodwa la amabili yiwo ajwayele ukuthi abe ntshintshana umbuso njalo nje. Kona lokho kwangena kithi kakhulu njengoba phela isiko lezepolitiki njalo lathathela khonale. Kusabusa belungu lakho kunjalo eRhodesia kwakulephathi enkulu lencane elandelayo amabili amakhulu ngesikhathi se-liberation struggle kwakulezanu lezaphu emabili amaqembu ngabo 1980s uzananzelela ukuthi kwakuyizanu lezaphu ungabali i-Rhodesian Front le yayilama-city ewabekelwe abelungu ngabo 1990s ubona izanu PF ye-Unity Accord lezanu ndonga izwe zeparlament kusuka ngo 2000 ubona i-MDC isiya njalo ilokhu itshintsha amagama kuze kufike lapho ngo 2018 si-MDC Alliance ngemva kwalokhu ubona sokusiza i-CCC iyiyo ephikisana lezanu inkulu kulawo wonke amanye amaqembu namhlanje sokukhunywa nge-CCC le Blue Movement
yenye okuzwa kakhulu babancube kodwa kuyahlala kunjalo yini
kubangwa yilona leli siko lokuthi abantu bakhangelele ukuthi kube leqembu eliphikisayo leqembu elisembusweni eliphikisana nelisembusweni kanjalo yikho kungamangalisi ukuthi kuzwe kukhulunywa lezi zinto asifani labantu be-South Africa kupolitiki yethu asifani labantu be-Northern Europe asifani labantu be-Southern Europe abalalokho okuthiwa ngesiNgisi phecelezi consensual politics proportional representation enza ukuthi kube lamaqembu amaningi aseparlamente thina yethu siyithathele kakhulu emangisini lapho oyabuthola ukuthi mabili amaphathi amakhulu amanye mancane kumbe veleka yikho enye yaseparlamente yikho kubanga khona lokho esikubonayo namhlanje le ngxoxo lethi Blue Movement CCC Blue Movement CCC kumbe zano
umnumzala efidlela ncube ukuhlanganiswa kweConsumer Rights Association of Zimbabwe wexoxa lesitudio 7 ekobulawayo Siqhubekela phambili namhla ngengxoxo esiyenze lomnumzana Malaki Komo okubandla lezanu PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele we-Freedom Alliance. Sixoxe labo ngokucatshangwa ngabanye amalunga ebandla lezanu PF afisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa afele esikhundleni. Nkomo usungula lolu daba.
Izanu PF ekhuluma nge-candidate yabo ayisho ukuthi kona usesiba ngu-president lapha ikhuluma ngomuntu ongaba yi-candidate yezanu PF engikutshoyo mina ukuthi kona okufanele bakhulume ngakho ngathi yi-intena yezanu PF leyo bona nxa bengafuna ukuthi abe ngu-president anti bona banamaphathi abo ngale ababuye ku-election ngale kule qondo kuma-elections so isikhalazo leso esikancube ngesikhomba sobala ukuthi hayi abala ama-supporters abala abantu abasekelayo obvious upresident lo bangamfaka uzawina iZanu-PF yawina ikho lapha yakhona uncubo
ye kho lapha uncubo kuyazani lina uthi lapha-ke lesaba umnyama ongelampisi
ubaba unkomo indoda engiyihlonipha kakhulu kodwa ngiyadana kakhulu nxa ngisizwa eyicula ingoma nalane ekamgabi uhlabela yona yokuthi kuthiwe umuntu ulabantu antshi ayibona ihambisa iyahlokozwa kokuyimihlangano khona lokho kungama-kangaroo meetings khona lokho kusenziwa into enjalo yinto thina siyibona kuyinto ezila kakhulu le ukuthi nxa ilizwe lile constitution etshengisa ukuthi ukubusa kuyachiyelwana akusiyo nto oyibambibe ngeyakho uwedwa ngoba ilizwe leli lifile life ngendlela ezinjengazona lezi njalo akutsho ukuthi umuntu i-constitution ayikutsho ukuthi umuntu uphuma ngoba engalama supporters kayikutsho khonoko ithi umuntu le two terms is the office yikho kumele kwenzakale khonoko kungenziwa enye into loba ubaba unkomo engathatha inyoka ayibukeze ngamafulawuzi ayigaxa amafulawuzi entanyeni lapha akusebenzisala iyinyoka ithwele iphoyisen
kulabo nkomo nxa ungalanzelela ibandla lezanu PF lisanda kunqoka kuma-by elections so abantu bahle bathi kukhona ukutshaya amanzi amnyama yindaba kuxotshiswa abantu be-CCC izanu inqobe badinga ukuthi babe labantu abaningi ephalamende asikho konokoko
ama-elections usangena kuwo thina sangena ngoba abantu sebexotshiwe kumabandla abo njalo i-constitution yathi ukuthi uma umuntu akaxotshwe ebandleni akulo khona ngale iphathi ingathi iphalamente ufanele imemezele kube lokhetho izanu PF soze ime eceleni yekele ukungena kulolo thetho sangena sanqoba so thina ukuthi singena ngaphi ambone ngoba labana baxotshene bebodwa thina lathi ngaba siyizanu PF okumemezele i-election asiwe zanu PF kumemezele izegi yomemezele ukhetho ngemva kokuba ne-parliament sifayile ukuthi sicela kube lokhetho endane enja kusala abameli sangena sanqoba so sesizakuthini thina sesizakele kuvune fanse kuvune
ncube khonapho-ke
ye baba unkomo ngicela ukubuza umbuzo loba impendulo yakhe ingalandaba ukuthi so uMnangagwa uzaze aphume nini esikhundleni kutsho ukuthi njengoba usithweni uyathandwa kutsho ukuthi kumele afele
ehlele esikhundleni kodwa indlela yokubusa itshengisa ukuthi umuntu kumele aphume esikhundleni kungene abanye into le babu inkomo oyikhuluma kayisebenzi ngiyazi ukuthi njengoba ukukhuluma la uyabo ukukhuluma nje ukuthi hayi angithi isobho isibekiwe la uzakhothakhotha eceleni khonapho kodwa into elizayitshiyela ilizwe uyabona ukuthi umnankagwa ngumuntu okugcina ukuthi avumele abantu bekhuluma inkulumo efana lale inkulumo eyayimhluphi ihanje isenziwa ngumgabe belo grace namhlanje sebesenza labo into efanayo lokhu kutshengisa konke esihlala sikutsho ukuthi akulaza new dispensation la kuza nje into efanayo lufudu lokho nje luthele yona lana amakhwakhwara la alo utshintshanga lungaze lubuye soluzenza ini kodwa siyakubona ukuthi lufudu olukhona futhi ngiyabonga ukuthi kugcwaliseke khonoko ngoba into eyenzakalayo igcwalisa khonoko so kumele kuze kube labanye asebemkhipha ngenkani njengesikhathi sikamgani kambe uzakhitshwa ngenkani kuze kube lizakhiphana ngenkani kuze kube kangaki
ncube uyazi ukuthi nihlekani ngihlaukube wathawa luvalo ndani esinguna sisodwa singangapha seseyizana uPF usuqhatha ngohlaba umkhosi singafiki khona ngale lapha ibe yimbono uma uzaphuma kuzaphuma sokuphambili kanti ukhaliswa yini le inkulumo zezana uPF esitsho ukuthi hayi lapha sibona ukuthi umongameli wethu usikhokhela mnandi okungahlupha yikuphi ukuthi nxa iconstitution ingathi ivumela abuyele iproblem iba ka
Kiba kolapo kiyo, kiba kolapo.
Mina baba unkomo okungethusayo ukuthi ngingumuntu ohlonipha iconstitution isisekelo sombuso ibandla lami liyasekela kakhulu isisekelo sombuso njalo lihamba ngendlela yokuthi umbuso uyachiyelwana kusiyomfalayo ilizwe leZimbabwe lile constitution siyayihlonipha kakhulu iconstitution yayo sifisa ukuthi kube izanu belobumnankagwa labo lawe liyavuma ukuthi lani ke silidonse like lisilandele ekwenzeni into ngendlela efanele lingasithwalisela abantwana lixhwalisa ilizwe babunkomo ngento eliyenzayo into ezilayo kakhulu yebo
ngicela ukubuza ncube khonapho ngicela ukubuza i-constitution nayo okhuluma ngayo ayitsho yini i-2/3 majority ukuthi le mvumo eyokuthi nxa ibefuna upresident aqhubeke bamngezelela i-constitution ayikutsho yini khonoko
lapha lizwe umnumzana Malaki Nkomo oyebandla lezanu PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unophala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance Sema angeni kusigaba esilandelayo sike sizwe ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lele Ukraine lidinga izikhali zokulwisana le Russia kulandela ukuxozela okusedalele House of Representatives kule Melika elokhu elisala ukunika ilizwe leli imali yokuthenga izikhali zelihlasela ngamandla ele Russia kwele Ukraine. Wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump unqobe inkosikazi Nikki Haley izolo kukhetho lwama-primaries esigabeni se-South Carolina. Soke isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko akwena. Owenze
usenziwe
manje.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, lamhla sixoxa lo mnumzana Bulungisi Jabalala. Umshengukile lapha-ke ngoyogokela ibutho likabulelani lobhengula wakhethwa ngumndeni wakokhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi. Sikwamukela kuhlelo baba.
Kusethokothoko siphela ongumsekela didiyelwa amabutho wonke akomthwakazi ngaphasi kwenkosi yakithi ubulelani lobhengula kamzilikazi udobhadobha njengomlomo wenkukhu edobhe umthwakazi ebabelane ngayo. Njengoba usuthilwe lana hhayi sibhizi kakhulu silungisele imicimbi eminingi. Izolo besisehibro siklina ihibro sihamba lo kosi bakithi lenhlangano zonke zamasiko lenhlangano zomphakathi esikhona lapha besithi abantu sikhombisa ukuhlanzeka kwabantu ukuthi loba sisemazweni abo kodwa ukhona okuhle singakwenza silibutho lenkosi kunye lezakhamisi zonke ezakulela ilizwe lakithi. So okukhona manje sibhizi ngakho silungisela umcimbi omkhulu owenziwe okubonga kwabantu yindlu udakamela lapha enkaya ebabambe. So yikho esibhizi ngakho singamabutho.
Ye akusitele ukuthi linavele ngale senza elikwenzayo umsebenzi wenu ngwani?
Umsebenzi wethu ngokuthi sivuselele isiko lakithi sikhombise abantu ukuthi lokho bakwenziwa kudala kungasiphilisa namanje singaphila ngaphansi kwakho. Inhlonipho siyibise sivuselele konke okwakithi osokwachithekayo.
Ye kwenzakala khonokho kumbe chitha isikhathi lapho.
Siyazama isimningi iminyaka isizwe sakithi sadilwa badili kubukhosi bakithi. Uma uthi uyakhumbula manje sesilanda 152 years ukhosi bachitheka, kunzima ukuvuselela into esele minyaka engakho ngoba okuningi lingakwenza kubi okunye likwenze right. Kodwa-ke siyazama qhawela kithi.
Ye khuluma lo Zulu ujoke ofisa ukuthi bakwenza abantu.
Yes. So abantu abaphume ngendawo ma kumenyezela ukuthi kulezinto ezenziwayo abantu abasondele sizama ukuvuselela nje ubukhosi bakithi.
Ye siyabangakhulu-ke lo ngumnumzana Mlungisi Jabalala okukhela ibutho likaBulelani Lobhengula wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba yinkosi yesizwe
sikamthwakazi.
Wamanje soku isikhathi sokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngevikele edlulesi ukhangele indaba kaLuka chapter 8 verse 23 lela 24. Siyakhuluma ngabafundi behamba loJesu besesikepeni elwandle, kwavuka isiphepho. UJesu kuthiwa wayelele, mhlawumbe wayekhathele njengoba laye wayelakho ukuba ngumuntu njengathi. Into-ke kuthiwa abafundi-ke bathi uverse 24, Nkosi, Nkosi, safa. Ilizwe ngelizwe lingafananiswa lomkhumbi oselwandle. Abahlala kulelo lizwe bahlangana lobunzima obuningi ngezikhathi ezishiyeneyo. Bahlangana labo ubunzima lobo umuntu ngamunye ngamunye. Abanye-ke bahlangana labo ubunzima lobo njengelizwe. Nxa sibheka-ke sikhangele ilizwe lakithi eleZimbabwe, mhlawumbe lamanye amazwe, kodwa ngikhuluma ngaleli engihlala kulo, izivunguvungu ziningi kakhulu. Akulamsebenzi, akulamali, amanzi ahlupha emadolobheni lasemakhaya, izifuyo ziyafa ngokuswela amadlelo mhlawumbe lamanzi. Kunjalo nje lazo zifuyo lezo zingonelanga muntu ini, zithi ukuswela amanzi lamadlelo amasela abuye abhahe lawo. Asithathele khonoko okuncane, imisebenzi iyavalwa ngobana izinto kazimanga kuhle kuleli lizwe. Ubusela, ugqekezwa kwezindawo, ukubulawa kwabantu yikho okuyiziphepho zakuleli lizwe. Abantwana imfundo iyala ngokubana akulazimali zokubabhadalela iindleko zesikolo, kuthi labo ababhadelelweyo labo baqeqesha baqeda imisebenzi ayibonakali. Kuthi-ke intsha-ke sengitsho labadala abanye ibisidanela entweni mhlawumbe izidakamizwa ezenza abacabanga ukubana kuyakwenza ukubana izivunguvungu lezi zibe ngcono. Ilizwe libhekane lobunzima. Ngathi nxa ukhangela uhlolisisa ucabanga ukuthi mhlawumbe akula ngitsho labakhokheli kumbe abaphathi, ngoba nanti ilizwe liphakathi kwesiphepho esimangalisa. Lalabo esikhangelele ukubana benyule abantu bakaNkulunkulu ebunzimeni, ungathi vele kabakho. Abantu babe sebengena phakathi kwezivunguvungu bazunguzwe ngumoya, abanye ubalahlele kude le, abanye bephuke ngitsho lasemoyeni. Imindeni, imizi, izigodi, umphakathi udinge uswele ukubana uzabamba kubuphi na. Abantu bacina bengathembani, abantu becina besiba lobunyamazana thize ngenxa yokuthi ilizwe liphakathi kwemimoya eminingi njengomkhumbuzo selwandle ovunguzwa isiphepho. Abantu basuke bagijime baye mhlawumbe kwezinye indawo kumbe kwabanye abantu besithi bayadinga usizo lokubana impilo zabo zibe ngcono. Yebo, ungahamba uyebona ingabe ngubani nalo ongumphathi, kodwa nxa lowo mphathi evele engamazi uNkulunkulu lizacwila lonke. Ungakhangela ingabe ngubani, ngusobhuku, ngumlisa, ngukansila, ngubani ophetheyo empilweni zabantu, ufolomane, usupervisor, umnikazi webusiness, lizacwila lonke nxa lingakhalanga kuNkulunkulu. Ngoba ukhala emuntwini wenyama kwesinye isikhathi kawusizi. Ake ume lawe ilizwe, isizwe ke sime sikhangele ukubana konakala ngapi. Ngubani ungasiza lesi sizwe eziphephweni emoyeni le ekhona? Abafundi bakaJesu bahlakanipha baya kuJesu bathi, Nkosi, Nkosi safa. Sifiso sami ukubana sonke sikhale kuNkulunkulu ngeziphepho lezi esihlangana lazo ukuze asisize, asikhulekele. Nkulunkulu ungavumi ubana ekufeni kwalesi sizwe kuze kufele abantu bakho. Thulisa isiphepho zakuleli lizwe noJesu, ngiyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile Nkomo, ungathinela kusasa sonke isikhathi sezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani elungisa isoftware eye-EduPlay. Inkampani le ilungisa isoftware egoqela efundisa abantwana besikolo bedlala imidlalo etshiyeneyo.
Sinamaprojekthi amabili engiwayenzayo awamabhizinisi. Lamaprojekthi abizwa ngokuthi Victory Access le-EduPlay. Victory Access yona i-mobile application eyokufunda ebantwini abasediaspora abafuna ukubala izinseka olevel exam. So nxa ufuna ukufunda, you can uyakwanisa ukufunda usebenzisa i-app lethu leli, and then ubusubuya eZimbabwe uzobhala ama-exams akho. And then i-EduPlay is a game-based learning application. Lokho sitsho ukuthi i-application yokufunda oyisebenzisa efonini, kodwa ufunda ngokudlala ama-game. So i-EduPlay leyi yona siyenzela abafundi abase-primary from ECD kuze kuyefika ku-grade 7.
Indaba ze-software development ungani azikaphumeleli kuhle eZimbabwe, kungaba kule ndubo ohlangana lazo na?
Asitholi amathuba okuthi okwenza imali, ngoba amakampani amaningi awabhadali kangako kuleli. Uzathola ukuthi if ungaze uqalise inkampani yakho eyokudevelopa i-software for amakampani amanye, ukuthi uthole le msebenzi kunzima, ngoba amakampani aweZimbabwe they abona kungcono ukuthi ethole eyenzise i-software, elungisise i-software yabo kumakampani angaphandle kwelizwe, bese kusichiya thina singela amathuba okwenza imali. Okunye njalo futhi yikuthi ungaze wathole la mathuba, uzathola ukuthi inhlawulo yakhona incane kakhulu ukwedlula lokho abakade bengakubhadala amakhampani engaphandle kwelizwe.
Kuyini okungabe kubangela ukuthi abantu bengani abethembi amankampani alungisa i-software aweZimbabwe?
Yikuthi nje i-industry yakhona ye-software development isasencane. For isikhathi eside bekungela amakhampani amaningi akwenzayo, so ama-software amaningi abavela ngaphandle kwamazwe. Yikho nawo usuthola ukuthi abaningi lokho besathatha ama-project or ama-softwares ayenzwa ngaphandle kwamanje. Okunye futhi mina engibona kubangela yikuthi ama-graduate ethu awe-computer science amaningi akhona, bathi ma beqeda isikolo babe lokho bengakwanisi or bengenelisi ukulungisa i-software yokuthi ungayisebenzisa kubhizinisi.
Sikhangela indubo zonke lezi oziqambileyo,
yikuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili ula mandla kumbe ithemba lokuthi okungaphumelela okwenza ukuthi uqhubekele phambili usenza lo msebenzi.
Kungenza ukuthi ngihlale kulele yikuthi ukunelithi lenduku eziningi ezifuna ukulungiswa and ngananzelele ukuthi induku ungawakhangelithisa ngama-opportunity, ngamathuba. So kulamathuba okuqalisa amabhizinisi ayi ngokulungisa induku zabantu.
Ubona sengathi kule themba lokuthi uhlangothi lokulungisa kwe-software lungabe lukhula eZimbabwe?
Yebo, ukukhula liyakhula. Sibona ama-university amaningi asekhipha ama-graduate athe xaxa, amaningi sibili awe-computer science, and sibona ontanga abaningi sebeqalisa labo ukungena ku-software development. So yinto yakuqala esiyibona ezesignal yokuthi i-industry sikhula.
Nxa kulabanye abalaleleyo abafuna ukuthi bebenelise ukuthi basebenzise ama-applications, bengathola njani?
I-Fictory Access App le futhi ngiyabafundi abasediaspora abafuna ukubhala i-intake O-level in 1 year. Itholakala ku-Google Play Store. Ungahamba ku-Google Play Store ufike uthi Fictory Access, uzayithola i-app yethu ilesihlahla green icon yethu, and iEduPlay yona le isaphakathi kokulungiswa. Iwebsite yethu iEduPlay.africa. Sizokuthemba ukuthi ngo-March iEduPlay siyabe sitholakala futhi ku-Google Play Store.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani ye-EduPlay yona elungisa i-software. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngiTabo Kancube.
Sawubona mkhulu Thabo Kancube, ungadinwa kusasa. Wezemidlalo intatheli indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjwe uzothulela ingxoxo ayenze lowaye ngumdlali wokweqa uJuma Phiri ubephethe imbali yokuba nguye umuntu oweqa wafika ebangeni eliphezulu kwele Zimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1999 kusiya umnyaka ka-2022.
UJuma Phiri ube ingqwele yabadlali bomdlalo wokweqa ngomnyaka ka-1999 ngesikhathi yekuqambule wange Athletics Club lapho ayeqe khona ibanga eli-2.16 meters, njalo uthi lokhu kwenze ngemva kokulungiselela kanzima okwenyanga eziyisithupha lomqeqeshi wakhe uPaul Chapita.
Paul Chapita uthe wileyo training plan it was day 6 months. Wayele diet okwamele ngidle no red meat, no fatty foods, no fizzy drink, and ngivuke ekuseni ngo-5 ngenze i-5 kilometer jog. Then lunch time I'll go again 5 kilometers. Ntambama ngo-4 I'll go join the rest of the team training. Ngo-10 PM I'll go to the gym. I did that for 6 months. Every Saturday wayewezontatha ndestadium afike afake esatenight maybe ayifake ku-2 meters, athi ngifuna i-2 meters leyo ijampe nga-20 nami. So we did that up until the competition came.
Umncintiswano kwakunguwe wange championships, njalo uPhiri uthi phambilini kwawo kwasekule minyaka elitshumi uRalph Dube eqe ibanga eliyi-2.10 meters, njalo umqeqeshi wakhe uChapita wayefunge wagomela wathi bazayibhala kutsha imbali yomdlalo wokweqa kwele Zimbabwe.
Kanti ayijampu, you know, liyabuza ukuthi ngifuna ukuqalisela kwathi height. Majority of the guys bathi bafuna ukuqalisela ku-160. It was way, way too low for me. Wonke they were out by 185 nami ngingaqali ukujampa. So mina, my first attempt was at 195. I jumped it. 2 meters, I jumped it. The national record then was 210. Then after jumping 2 meters, I opted with the BFI with 215. 215, I cleared it with the third attempt and I refused to proceed.
Ngemva kweviki kwaba lomunye, njalo umncintiswano waqhutshelwa enkundleni ye-National Sports Stadium lapho uPhiri ayeqe khona 2.16 meters. Ngokuswelakala kwenhlanhla, uPhiri usuke walimala ngesikhathi elungiselela ukuphatheka komncintiswano we-All Africa Games oqhutshelwa elizweni le-South Africa ngo-1999.
I sustained an injury, patella tendon yami ruptured when I was in South Africa, when I was preparing for the All Africa Games, but I recuperated after an operation and came back strongly.
Ngo-2019, uMike Rikwenda, oweqembule University of Zimbabwe, laye wenelise ukweqa 2.16 meters, kuthi ukuda kwashe Chadenga, oselizweni laseMelika, nguye oze weqa ibanga eledlula lapho ngo-2022, lapho ayeqe khona 2.22 meters. UPhiri uzalelwe edolobheni lakoBulawayo ngomnyaka ka-1973, njalo ufunde ezikolweni ezibalisa igampu iHenry Law kanye leHamilton High. Ngemva kokuma ukudlala uPhiri usebenze ewange ngomqeqeshi waphinda njalo wasebenzela inhlanganiso ezibalisa eSport and Recreation Commission iShangani kanye leMona Africa engumlawuli wezemidlalo. Ngemva kwalokhu usebenzele amaqembu omdlalo wenguqu abalisa ele Chicken Inn kanye lele Talent Vision, kanti kulezi nsuku usebenzela ele Arnel lona elingene lonyaka kusigaba seCastlelaka Premier Soccer League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Bekulo mcimbi weNational Arts Merit Awards ngobulawayo izolo lapho umculi othakazelelwa ngabanye eZimbabwe uNkidi athole icoco sePeople's Choice Awards. UJapraiser uthole isicoco seOutstanding Album of the Year. Sukuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.